Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 27 kumpalakazi 2020 ngokhiphs tube. Endabeni zethu lamhlanje, uyamemetheka umkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe.
Abantu abakunanzeleli kuba khona komkhuhlane lo indawana yonke nje lapha kobulawayo eZimbabwe yonke.
Uyaxokozela eHarare emhlanganweni webandla leMDCT we Extraordinary Congress. Umongameli Donald Trump lokhu ezama ngamandla wonke ukuguqula imiphumela yokhetho olwenziwe ngolwezi.
Amazwe amaningi ikakhulu xa sokhangela ngeAfrika bazabuyisela into le eyenziwa ngoTrump.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulabantu abafika phose ikhulu 83 abahlolwe izolo eZimbabwe batholakala benomkhuhlane we-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi iningi labatholakale belomkhuhlane lo ngabantu abahlala kobulawayo. Sokulabantu abafika phose inkulungwane ezilitshumi lantathu asebehlolwe kusukela ngombimbito lonyaka batholakala bele-COVID-19. Kunani leli abedlula inkulungwane ezilitshumi lengxenye 10,519 sebaphepha kumkhuhlane lo kwele Zimbabwe. Sokubhubha abedlula amakhulu amathathu lamajumi amane 341. Ukuze sizwe okuningi ngomkhuhlane lo, u-Ezra Jesus Banda we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Dumile Ncube oke wahlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19.
Hey, umkhuhlane lo okokuqala ngakakutshela ukuthi wahamba njani. Umkhuhlane ukhona, abantu abakunanzeleli ukuba khona komkhuhlane lo indawana yonke nje lapha kobulawayo eZimbabwe yonke. Kodwa mina njengoba ngilapha kobulawayo engiza kutsho ukuthi lapho esihamba khona njengoba sesisimile esidolo lapho okugada khona abantu kule Greens supermarket kulandani okwenzakalayo. Wonke umuntu khonapha abanye ababona abanamamas bayazihambela kuphela. Mina kwakubhujiwe eflatini engihlala kulo. Sahamba sisiyakhulumisa imfa yayifika eGoli lapho esachatha khona igcikwane leli ngoba sabanjwa saba yisibili emaflatini lawo ecouncil saba yi-16 abantu abadala then abantwana babangu-10. So it means sasiyi-26 esasibanjwe leli gcikwane. Engakuzwayo ngibanjwe leli gcikwane bengakangibambi ngaqala ngagula. Ngatshaya likhanda elalinzima, isifuba sami saba nzima njengomuntu ogijima obegijima obegijima imarathoni ngathi obegijima ngakhefuzela kwaba nzima ngaluza ngaba le ngangabi le power kuma-joints ami. Ngihlala ngiwumuntu odiniweyo plus ngangasela appetite ngingasela test kodwa hhayi ngokuzwa ukuthi kumele umuntu azisize njani ngase ngisenza lokho kuthiwa ngikufutha ukuhlafuna ijinja legalikhi nokunatha amanzi elemoni agudumalayo. Hayi, kwangisebenzela kakhulu.
Wathi selibanjelwe abanjwa njani itest le yenziwa njani bazi njani ukuthi ukuzeukwazi ukuthi upositive unawo umkhuhlane kwawuhambe njani?
Kulo makhelwane owathe egulile njengomuntu wayelezimali zakhe wasezihambela ngabona ematterday ukuthi bayemcheck ukuthi ulawo bayemhlola ukuthi ulawo yini umkhuhlane lawo kuthi kuyini okumenzayo watholakala ukuthi hhayi upositive. Asokuthiwa hhayi amalonke emafletini lawa omathathu ohlanile njani ohlanile itest. Babuya bazotesta abantu bazosihlasela sonke nje ama-results angikhona aphuma ngemva kwensuku ezine ephuma epositive and babedinga thina esiphuma esipositive laba ababenegative bawazange babalande.
Kwaselisenziwani ke lapho abalaleli bafuna ukwazi ukuthi kwasosenzakalayo?
Owenzakala lapho-ke sitese ama-results esebuyile. Actually besitestile kwathiwa sihlale ezindlini singaphumi simelele ama-results. Sahlala insuku lezi ezine simelele ama-results ukuthi aphuma. Athe buyile ama-results besifonela besitshela ukuthi i-ambulance iya imile phansi ukuzolithatha lapho selisiya e-quarantine center elangeni. Ahlala sahlala sibili i-7 days elangeni e-quarantine. Kwakumele ukuthi ngasahlala 10 days but ama-results aphuza ukuphuma bona bathi babala i-quarantine from the day utestile ngosuku otheste ngalo manje thina sasesihlalile 4 days, so sahlala kodwa sahlala 7 days e-quarantine center laphana elangeni. Sihlezi elangeni sasiphiwa ukudla, kodwa okwakukubi kwakuyikuthi ukudla kwangikhona babengazange babe basibuze ukuthi idayetheni kumi njani. Sasiphiwa nje njengabantu abasejeni ukudla, ukuthi namhla liyaphiwa ikhabishi elamatemba, isithwalo esilekhabishi lamatemba, ntambama lizadla futhi isithwalo esilamatemba. Sasekuseni lidlise ama-cereals emini besekuthi ngo-10 selinathisitiye eleshugabhini, isinto esileshugabhini ngamaqanda afraiweni. Sasesichinga thina ukuthi lisifrayelane amaqanda ngembiza ezingekho clean. Sesitshele nabanye abasebenza khona lapho ukuthi hhayi, amaqanda lingavumi balifrayele, wathini bawabhoyile ngoba izinto ezisetshenziswa lapha kazihlanzekanga. Yeah. Sahlala insuku eziyi-7 sikhona lapho. Kwakungamnandi ngoba akula entertainment, akula network, akulani, sasihlezi kuphela obaba.
Siyalilindwa yini?
Ayekhona amapolisa kodwa njengabantu bo-esibamba umthetho azange sibahluphe ukuthi kesifuna.
Wena wabanjwa konke lo nkosikazi?
Mina ngangilo nkosikazi lenasibhoni yami ele-10 years.
La yayi-positive?
Yayi-positive.
Lapha lizwe umnumzana Dumile Ncube ohlala koBulawayo obexoxa lo Ezra Jesus Banda weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Uyaxokozela emhlanganweni webandla le-MDCT owe-Extraordinary Congress owenzelwa eHarare namhla okukhetha umuntu ozangena esikhundleni esathiwa nguMoyi uMogen Tswangirai obhubhe ngomnyaka ka-2018. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Baxabene kakhulu abasemhlanganweni lo owenzelwa eHarare International Conference Center kulandela ukukhitshwa kwamanye amagama kugwalo lokuvota olwe-MDCT. Amagama amaningi akhitshwe kuvoters roll ngawabantu abadabuka koBulawayo kuntshontshwe lolunye ugwalo lokuvota oluhluthunwe kwabavotisayo loba nje lugcine lutholakala. Kalusasetshenziswanga ugwalo lolu kusesatshwa ukuthi amagama okuvota abeselotshwe ngendlela engaqondanga. Kuvotelwa abancintisa ukuba ngumongameli webandla leli ababalisa uNkosazana Thokozani Khuphe, uMnumzana Douglas Monzora, uMnumzana Elias Mdzuri loMnumzana Morgan Komiji. Omunye wabala magama akhitshwe kuvoters roll umnumzana anyway mlotshwa
amabizethu kawakho kuvetha zona like njengedistrict yami iphela ndawo ampophoma amabizethu kawakho la uyawena thina singamathemi elangikhona don't know why sesicabanga ukuthi mhlawumbe udakidaki esengene lapha sesitshontshela sefuna ukutshontsha la. Yes, thina sivela koBulawayo size le nto yethu sizoyithatha into yethu sibuyele la ekhaya. Yes, lapha ngomama.
Omunye njalo ovela koBulawayo obe ngu-election agent umnumzana Lungani Ndebele laye obesidla amalahle
njengoba ama-authorities wonke khona kumele benze iplan ngoba thina sineke sibuye all the way silande uzobona amanyala lawo esimelemini sibuyeleni nxa ukuthi amabizo abantu kawakho abazovota.
Kodwa uNkosazana Lwazi Sibanda ngomunye wabathakazelela ukuqhutshwa kokhetho lolu.
Namhlanje siyajabula sifuna ukwenza ukokhetho omthandalo nyama yembongolo khetho omthandalo. Mina elami ibhiza ngiyazi liyaphuma ngoshuto elami ibhiza vele ngihamba lo mama okungala mama khona ku sonke sithi kumama.
Omunye wabancintisa kukhetho lolu uNkosazana Thokozani Khuphe uthi oqakathekileyo ukuthi benze ukhetho lolu belandela imithetho yelizwe.
Angilethemba lokuthi abantu kathi sinxa bekhetha umuntu kabasoze bakhangela ukuthi umuntu ungumama kumbe ungubaba, umuntu uliNdebele kumbe ulishona. Ngokuthi abantu kabadli khona lokhu, abantu kufanele bekhangela umkhokheli ngomsebenzi wakhe awenzayo, ngokuthi bafuna umkhokheli ozabakhokhela, ozabenzela izinto ukwenzela ukuthi abantu kube lenguquko, abantu kube lempilo ezinhle, abantu kube lemsebenzi lokuhle ezindlini zabo, kube lezibhedlela ezinhle, lezikolo ezinhle.
Sebethiye indlebe abantu bemelele ukuzwa ukuba ngubani ozanqoba kukhetho lolu. Bekulokhu kubalwa amavoti ngesikhathi sisiya emoyeni. Kusenjalo ngesikhathi kuqhutshwa lolu khetho, amapholisa ohlangothi lwe-law and order abophe umgcinisihlalo weZimbabwe Diaspora Forum ohlala eSouth Africa, uMnumzana Sox Chikowero, obedingwa phezu kodaba lokudutshulwa kuka-Alikani Manjengwa owaye ngomunye wababe londoloza owaye ngumkhokheli waleli bandla uMoyi uMogen Tswangirai. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngimuMavis Gama.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngengozi lokunye okuchiyeneyo olwe Civil Protection Unit lukuthi abantu esabelweni seManicaland kumele baqaphele izulu lesikhukhula iTropical Storm Jalene elakho ukuna kuleyo ndawo. Uhlangothi lolu luthi izulu leli lilakho ukubhidliza izakhiwo njalo libulale abantu. Abasiza uzulu bathi sebelungiselela ukunceda abantu izulu leli lingana kuleyo ndawo. Umongameli Donald Trump uzama ngamandla wonke ukuthi kuguqulwe impumelelo yokhetho ezabelweni ezigathekileyo okwanqoba khona umnumzana Joseph Biden webandla lamademokrats kukhetho olwenziweyo ngolwezi. UTrump wethula imibiko eminingi enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi sokumele idala lesenate livimbe ukubalwa kwamavoti ayenziwe i-Electoral College aveza ukuba uBiden unqobe ngamavoti edlula amakhulu amathathu 306 kwathi uTrump wathola amakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232. Kodwa uTrump uthi ukhetho lolu lwebiwa ngamademokrats eGeorgia, Michigan, Pennsylvania leWisconsin. Lezi izabelo owanqoba khona uBiden. UTrump wanqoba ezabelweni lezi ngomnyaka ka-2016. Bamangele abanye abantu abadabuka eZimbabwe abalandela ukhetho lweMelika. Umnumzana Belief Gawule owebandla lezano PF uthi okwenziwa nguTrump kulakho ukwenzakala kwamanye amazwe.
Uzashiya umumo omubi kakhulu ekutheni abantu baza amazwe amaningi ikakhulu xa sokhangela nge-Afrika bazabuyisela into le eyenziwa ngoTrump ukuthi ye lithi lina ama-elections ayarigwa ingane lina lani lithi arigiwe ngapha e-America. So isiyingoma le esizahlatshelwa ngumuntu wonke ukuthi ama-elections arigiwe njalo isisenza njalo umumo lana ukuthi ama-Americans wona vele kade esenza wona i-champion i-champion ye-democracy. Sokubalimazile sebebhazalele balele phansi i-America ilele phansi ngesiso ngokuba yingcitshi kweze kuba yisibonelo somhlaba ekutheni bona yibo abakhangelele ukuthi babe yibo yisibonelo somhlaba wonke jikelele. Ngokunjalo vele kuzalimaza izinto eziningi lokho kuyinto kukaTrump ukuthi ama-elections a-America arigiwe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Melo Sidube.
Kwenziwa ngoTrump sokufana nje lokhetho lwaseZimbabwe luka-2008 lapho ubaba Mugabe wedliwe khona, luka-2018 lapho uMnanga Gobe edliwe khona umfana omncane Chamisa. So akusimangazi msakazi, kuyafana nje akusethusi lokho, asiqali ukubona la kithi ku-Africa kwenzakala. So asinto engasethusa nje, sibukile nje ukuthi uTrump udliwe nje.
Umnumzana Paul Ndlovu odabuka eFilabusi esabelini seMatabeleland South udane kakhulu ngokwenzakala kwele Melika.
Mina indaba eyenziwa ngoDonald Trump le eyokuthi abelokhu ezama ukuguqula imiphumela yokhetho, ngibona ngazathi akungcwelisi yena nje kuphela but ungcwelisi iAmerika yonke, ngoba iMelika lilizwe elaziwa ngokuhamba phambili ngokuthi kulandele intando kaZulu kwenziwe izifiso zabantu. Pho ke abantu beMelika bakhulumile bakhethile umuntu abamfunayo, ongawukuthi yena kumele amukele ukuthi hayi abantu bazikhethele ngendlela abafune ngakhona. Ma yena esafuna ukuqhubeka ebe ngupresident wamele ngahamba ehlala phansi lebandla lakhe wabone lapho amaphutha awayenzile, ngoba vele uyawazi yena amaphutha akho uTrump ukuthi umoshe kuphi la kuphi la kuphi, uyazi akudingeki lokuthi adinge ukutshelwa ngabantu. So ngicabanga ukuthi kahloniphe imithetho, kahloniphe imiphumela yokhetho, kahloniphe abantu be-America, abayekele ayende over ngendlela enhle ipower kumnumzana uBiden, ngoba umnqobile kahle impela la makhothi eMelika ngiwatshayela ihlombe ngoba akafani lawa eZimbabwe ukuthi ahamba lebandleli phi elibusayo noma lidliwe bathi liwinile. So iMelika ngizama ukuthi mhlambe ngichaze ukuthi lilizwe elilomthetho, yikho ubona amakhothi ekwazi ukumlahla.
Umnumzana Banda Moyo uyemadabe endolwane esigabeni sebulilima West uthi uTrump sokumele aphume esikhundleni.
Okwenziwa ngoTrump lokhu kutshengisela ukungathandi idemokrasi ebantwini emhlabeni wonke. America ilizwe likhulu kakhulu, akufanelanga uyakwenza lokho uDonald ngoba ufundisa amanye omongameli ukuthi impela lokho akwenzayo njengabo Zimbabwe babona ukuthi kulungile njengoba siyabazwa noma bekhuluma ukuthi yanto liyabona ukuthi e-America kwenzakalani. Kube futhi kurayithi ingane uyafuna ukuthi ebekwazi kuphela ukuthi katshontshelwanga karigwanga, kodwa lokho akwenzayo hhayi, mina ngowami umbono hhayi, umbona ngani uDonald khona into mpela ayifundisa into engalungayo.
Abalandeli bakaTrump abaningi bacabangela ukuthi ukhetho lwebiwa libandla lama-Democrats. Akulabufakazi obuveza lokhu ngoba amadale amaningi alahla okwaphanyekwa kuwo libandla lama-Republicans. Singangeni kusigaba esilandelayo, wathi sikhangele ezivela kumanye amazwe amafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sithi sokulabantu abedlula izigidi ezingamajuma ayisitshiyangalombili 80 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala bele COVID-19. Sithi abafika boze izigidi ezimbili 1.8 million sebebulewe umkhuhlane lo. Abantu bavota kukhetho lukamongameli namhla kule Niger. UMnumzana Mohamed Bozoum ukhangelelwe ukuba kuzakhethwa ukuthi angene esikhundleni esithiwe umongameli Muhammadu Isofu. Sika sizwe ezamasiko.
Senganamasiko senziwe manje.
Namhla kuhlelo sixoxa ngenkaba. Kambe ikhathe kanganani inkaba yomuntu esintwini? Sixoxa ngodaba lolu lonkosazana sikhathele nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu.
Lenjani balaleli? Ukulahlwa kwenkaba kuqakathekile kakhulu. Inkaba ungayinanzelela kahle kahle inguwe uqobo lwakho. Umuntu angathatha inkaba leyana ayisebenza ngendlela afuna ngakhona, uyakwanisa ukuba yinto nje impilo yakho yonke, cause leyana into inguwe uqobo lwakho. Singafulathisela into eziningi kakhulu empilweni yakho, so kusiya ngokuthi wena umuntu lo uyisebenzeka. Iqakathekile yona impela, kayifuzanga nje ukuthi iphongukuba into nje ephongukuba kwegcikini. Kulabanye abafaka egabheni bavale, kulabanye abalahla ngemva kwesiphala bayigebhele phansi, kulabanye abaphosayo nje emasimini. Kulahlwa ngendlela ezijiyeneyo kakhulu.
Kungenzakalani nxa ukuthi umuntu engabamba inkaba ngendlela engayisiyo?
Kulaba ababeka ezindlini, kuthola ukuthi kuthiwa ifakwe egabheni izanyamalala, yona iyanyamalala angikwazi ukuthi yabishiye ngaphi. But manje ingathikwa naphana omunye umuntu abuyayithatha ayisebenza ngendlela afisa ngakhona. E-Africa sisazi kakhulu kuloyana rather than ukunotha. So umuntu angabuyayithatha ayisebenza, ayingakusebenza ukuthi unotha, uyakusebenza ukuthi uthwale nzima. Elder ube ngiyinto nje iyabe vele kuqedile ngoba yiyo inguwe. That is why kuqakathekile ukuthi ibe le ndlela elahlwa ngakhona. Ezinye zilamasiko, abanye abantu balahla ngendlela abalahla ngayo ngesiko labo. Ungayilahla ngaleyo ndlela engafanelanga, uthole ukuthi umuntu wakhona akabi right. Abanye bayagula into ezinjalo nje. Nyabo.
Udaba lwethu luma lapha okwalamhlanje. Besixoxa-ke lo nkosazana sikhathele nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sokuyisikhathi sabatsha silo Mike Wobe.
Lingale tshona njani mthwakazi amuhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje mhlaka 27 December 2020. Igama nguMike Hobe. Namhla kuhlelo silo Jingani Shoko oyinhlanganiso yezinasu Zimbabwe National Students Union. Sikhangela udaba lokuthi umnyaka ka-2020 uhambe njani kwezemfundo.
Mnumzana Shoko, ngiyakwamukela kuhlelo lwethu. Njani?
Ngiyaphila. Kunjani
baba? Ngiyaphila bafoti. Ngifisa ukuzwa umbono wakho, sikhangela umnyaka ka-2020, sikhangela indaba zemfundo elizweni. Ubona ngani intsha ihlangene ngezinto ezinjani kulo mnyaka?
Okay, ngiyabonga bafunga umbuzo lo. 2020 beli ngumnyaka ongikade ongekho lula. Njoba sikhalise sibona ngomkhuhlane we-COVID o-affecte amazwe wonke sijelele. So tonight thina eZimbabwe njengabafundi bekunzima. Sine sibona evening umnyaka osuyaphela. Sibona abafundi kade bebhala imihloliso yabo bebhala le confusion ingacacanga. So singathi thina ukufunda kahle kahle elizweni lakithi eZimbabwe akuzanga kwayenzwa ngendlela eyiyo abafundi kade bebona ukuthi bengafunda bephumelela kahle ngempumela yabo emihle. Siyabona njalo futhi ukuthi even kuma-universities indlela kade ama-online lectures kade yenzwa ngayo because that's a norm kuphela ukuthi kuyayenzwa but eqiniseni on the ground bekungela into enjalo esingathi khona i-online learning.
Sikhangela udaba lomkhuhlane igcikwane le-COVID-19. Nxa sisikhangela ezemfundo, ubona ngani igcikwane leli liphazamise impilo zabafundi na? Njalo njengoba ezinye izikolo zisanda ukuvula, ubona ngani ukuphazanyiswa lokhu kusaqhubekela phambili na?
Ukufunda kuphazanyisiwe ngempela ngoba sibonile ukuthi abafundi bona from primary level up to tertiary education abazange benelise ukuthi bethole ithuba lokufunda kahle kahle. Bafunde kwamalanga amalutshwane umkhuhlane lo wafika njalo sithe sokuzanywa ukuthi kuvule isikolo. Sicine sesibona ukuthi labo abafunda ezikolweni ezingani ziphakeme ezingani zibhadala imali eningi abasithi khona ngama-private school yibo abengani bafunde kahle sise ngoba i-online learning yabo ibikhona sibili njalo ngenxa yezimali abazibhadalayo eziningi kuma-private institutions bebenelisa ukuthi benikwe i-material ekwanayo usingathi khona idatha ukuze bafunde. Kodwa anyone jikelele nje from any other institution from the poorest places sibonile ukuthi akunakufunda okwenzekileyo. Njalo even lanamuhla sikhuluma sinje khonapha sananzelela ukuthi umkhuhlane lo we-COVID ulokhu u-affecte ukufunda njalo izikolo eziningi failed to adapt and adjust to the situation. Eqinisweni ukufunda eZimbabwe akuzanga kwayaba khona ngo-2020.
Hayi, silukandaba, sithanda ukubonga uJengani Shoko owenhlanganiso yezinasu ngokungena kuhlelo. Lawe mlaleli, ulakho ukusipha umbono wakho. Nxa ungumuntu ongisakhulayo, phosela phela amazwi akho, ngiyakunxosa. Awusitshele ukuthi umnyaka ka-2020 uhambe njani. Thumeza umbono wakho ku-WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Isikhathi iso sesidliwe ngumangoyi izulukandaba olevalelisayo. Ngenjabulo, igama lami ngu-Mike Hobe. Mthwakazi omuhle, zimbapho omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyahlangana zihlobo ezithandekileyo zenkosi, sihlangana ngesonto lokugcina lomnyaka ka-2020 njalo sivela ekhisimusini. Namhlanje ke siza ke sikhangele ngomnyaka lo ozayo lalo odlulayo. Ke sibale encwadini kaMtshumayeli isahluko sokuqala indima yesihlanu, uMtshumayeli 1:5. Ilanga liyaphuma, ilanga liyashona, lishesha ukuya endaweni yalo lapho liphuma khona. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, umnyaka singawufananisa lilanga eliphumayo sithi sekusile, lithi nxa selingapha selehlile sesisithi selisiyatshona. Umnyaka uqala ngozibandlela uyegqitshwa ngumpalakazi, kuqaliso omunye ngozibandlela olandelayo usiya komunye umpalakazi, njalo njalo. Sikhangeleke lumnyaka esivela kuwo, ubusithwaleleni, senzeni, siboneni? Kuyini esingakuthatha sithi lezi sifundo esisitholileyo eminyakeni ka 2020. Okuhle singakwenza kube kuhle njani ngo 2021 ukwenzela ukuthi impilo zethu lezabanye sibathandayo lesihleli labo zibe ngcono. Okubi okwenzakale empilweni zethu njengabantu, njengemndeni, njengomphakathi, njengesizwe yikuphi okungamelanga kuphindwe? Ngiyazi ukuthi abaningi bethu silalokuthiwa ngama-resolution, izinqumo esizithathayo ukuthi nxa umnyaka uphela kawuphele ngomnyaka ozayo ngifuna ukwenza lokhu lalokhu lalokhu. Khathesi kumele yiloo lalowo akabuyele emuva abone ukuthi kambe akwenelisileyo kade kusemandleni akhe kuyini. Kanti njalo kuyini okwenza ukubana izinqumo zeminyaka leminyaka zingafezeki? Abaningi bethu sizabona ukubana sizasola sikhombe iminwe ebantwini lentweni eziningi ngokwehluleka kwethu. Kodwa ke umuntu ongumuntu kaqalise azihlolena ngaphakathi ukuthi lokho ngithi ngizakwenza ngizakwenelisa yini, ngilawo yini amandla, ngilakho yini ukuthi ngiziguqule mina njengomuntu xa kuswelakala ukubana ngitshintshe ngiguqule ukwenza kwami ukuze umnyaka lo ozayo ube ngcono. Wehluleke ngaphi ngo-2020? Wenzeni ngempilo yakho? Angitsho izinto ezijonga ngemali, imali vele osoze yafa yaba khona, kodwa zikhona izinto ezingafuna imali, izinto ezinjengokuthembeka, izinto ezinjengokuhlalisana kuhlela abanye, izinto ezinjengokuthanda abanye abantu, izinto ezinjengokubekezelelana, ukuhleka nje, ukuhlala nje uhlela abantu libingelelane lingakhangelelelanga ukuthi uzazuzani kubani. Yizo izinto okumele nxa umnyaka luphe ela uzama ukuthi wena uzenze zibe izinqumo zakho zika 2021 nxa uNkulunkulu ekugcinile. Kasikhangeleni, sinanzeleleni ukubana impilo izikhathi eziningi siyazenzela yona thina. Ekesekeleni ukusola, siphakameni senze lokho okumele sikwenze ngamunye ngamunye. Okukhulu ukubana ingqondo zethu lenhliziyo zethu kaziguquke zenze u-2021 abe ngumnyaka ozakuba ngcono nxa uNkulunkulu esigcinile. Sisole okubi, siphakamise okuhle. Imicabango etshekileyo egobileyo ibe khatshana lathi. UNkulunkulu asinike imicabango ezakwakha thina ubuntu bethu, imizi yethu, imindeni yethu, ilizwe lethu, phoza umhlaba wonke. Singaba njalo sizananzela ukubana umnyaka ka 2021 ungaba umnyaka omuhle kakhulu. Ngakho ngithi kini lonke, Happy New Year 2021. UNkulunkulu aligcine, alinike impilo ende, siwubone lo umnyaka siwugqiba singabaphilileyo. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo.
Igama lami uNkosilathi Moyo, ngizalelwe eSiganda, ngakhulela eSiganda, ngafunda eSiganda. Okwamanje ngisetsholotsho ngokuhlala sathuthu eSiganda. Ngiqale ukucula ngo-2015 nginama-albhamu awu-4. Elokuqala lithi Bayovuma, elesi-2 lithi Unemagic, elesi-3 lithi Ejele, elesi-4 ileli lithi Dear President. Namanje umculo wami ngiwubona umculo ongisa phambili kakhulu, ngoba abafowethu ngapha e-South Africa bayazama ukuthi bewungithengele, kanti nalo babethenga nje kancane kancane, kodwa bangithengela kakhulu abafowethu, bangisapota njalo, bangikhuphula njalo, bangiqinisa ukuthi hayi mfowethu, qhubeka usiya phambili, usenzele okuhle, uthuthukise isizwe sakithi. Ngendlela ongakhona mbona umculo wami ungibeka kwelinye izinga elihle kakhulu, njalo futhi labalandeli bayanda okungisapota mpela. Angifuni ukuthi ngikhuluma amanga, ngiyabonga kakhulu mpela esizweni sikamthwakazi sonke, nabanye futhi abangasingumthwakazi abakumamela umculo wami ukuthi abaqhubeke bengisapota nokungijabulisa isizwe njengoba ngisijabulisa. Ngizohlala futhi bajabulisa, benzela konke okuhle.
Oh, Siyabonga kakhulu umculo wakho lo jagalakithi. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lensayo, ungikhiphe stu.